kanaka.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 30 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kumakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235. Kulowesilisa otshaywe ngabasekeli bezanu PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo. I-World Food Program ithi yamukele $5.7 million eyokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kuloyedwa obulawe yilumkhuhlane. Inani lababanjwe lomkhuhlane lethu siyabanengi ngoba liqinise okumangalisayo nxa liqathaniswa lakumalanga asanda kwehlula. Lokhu kuza ngesikhathi sokutholakale umkhakha we-COVID-19 omutsha kwele South Africa obizwa ngokuthi Omicron, wona ocatshangelwa ukuthi umemetheka ngamandla ukwedlula eminye imikhakha ekhona. EZimbabwe akukazakali ukuthi ungaba usukhona na lumkhakha. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende usadingisisa. Phakathi kwabantu abatholakale belomkhuhlane lo izolo abangu-73 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMaswingo. Kulowesilisa othi ulisotsha obikwa etshaywe ngabasekeli bezanu PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo izolo. Inkundla yeZim Live ithi isehlakalo lesi senzakalele phakathi kuka 10th lo 11th Avenue esitaladeni sika George Slundika. Lenkundla ithi umatshaywa uzame ukumisa omunye undoda obenze ingozi yemota ukuthi engasuki amapholisa engakafiki. Ithi obemiswa lo usuke watshayela abasekeli bezanu PF ucingo basebetheleka bengasadlanga nkotshana. Befika lapho bahlasele owesilisa lo olisotsha bamjikela emoteni yezanu PF. Kule video eveza ukuhlaselwa kwakhe kanye le mota yezanu PF ebisetshenziswa le elenombolo ezithi AEN7705. Kubikwa kubotshwe abantu ababili phezu kwalesi sehlakalo. Obona ngokwethula kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi bebengakabi lolwazi olwaneleyo ngalesi sehlakalo.
Parizvino atisataziviswa neveBulawayo province sezvi zvaitika sezvo muri kuti ndokwazvaitikira. Hatisati hava namashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko. Asi nyaya dzakaita seidzedzi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa
Okwamanje asikaziswa ngabebulawayo province ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Asikabi lolwazi olwaneleyo lobufakazi obugcweleyo bokuthi kuyini okwenzakeleyo. Kodwa esikukhangeleleyo kundaba ezinje ikuthi ziphathwe ngamapolisa ayiwo akhangelane lokugcinwa komthetho.
Phangwa iso sotina sokwazisa ukomendatisa ukuthi zifamba se.
Umnumzana Tafazwa Mugwadi ngomqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZanu PF. Isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo ohlala kobulawayo uthi abaphatheke kulesi sehlakalo yizigebengu ezimele zibotshwe.
Hayi, Zimbabwe baba lilizwe elisebenza ngomthetho, amapolisa kumele wenze umsebenzi wawo. Lo muntu okade bethatha omunye bemfaka emoteni akuvunyele elizweni leZimbabwe okade bekwenza. Ukuze ehamba imoto yeZanu PF akusho ukuthi iZanu PF ekwenzileyo. Ngabantu abangelangqondo kumele bebotshwe, bejeziswe ngumthetho elizwe leZimbabwe. Zwile lapha ngiyabona kuthiwa sebebotshiwe, yikho ukusebenza komthetho eZimbabwe khonokho.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sithan Chirodza.
Lokho esikubona kuvideo yikho okutshengisela ubuntu beZanu PF. Phela iZanu PF asiyithandabuzi, iZanu PF yiphathi esiyaziyo ukuthi ilodlakela, iphathi ezinika amandla kaSathane. Ngitsho lokho ngoba uhulumende kalawo mandla okalalo ilungele uhulumende lokuthi achaya bantu imthetho ndawo esihlala lapha ezweni kayichayi bantu. So abeZanu PF bazinika amandla kaSathan ukuthi ya yibo bodwa abalamandla okuchaya abantu. Njalo amapholisa amelanga angenele lapha abaphambanisa khona, amapholisa kamelanga angenele encedisa lo ochayiweyo nxa kuyikuthi umuntu lo uchaya abantu beZanu PF. IZanu PF yiphathi yodlakela, abantu kumele babe wazi iphathi yombhuqazwe ebhuqa abantu besiNdebeleni letha ingxabano ngomhlobo, yiphathi ehamba ibulala amalunga ama opposition, yiphathi yokuthi sonke isikhathi kumele kube lomkhosi obangelwa ngabantu beZanu PF. So lokho okwenzakalayo wakusimangalisi. IZanu PF yiphathi vele ethanda ukuthumba abantu.
Kodwa iZanu PF ithi abenze lokhu izigebengu nje ezingelani lesimo sebandla kumbe ezingavezi okwenzakalayo ukubandla leli.
Uyabona lokho okwenzakalayo, angithi yona iZanu PF ibisala isithi yona kayithumbi bantu. Uzananzela kule zitori zabo Joana Mamombe labo Sisiya Jimbiri labo Netsai Maroba, kule ndaba ezethu khonapha kobulawayo eyokuthi mina abantu ababegqoke into ama-uniform esoja bangena bachaye iwindi ngesidindi sombhobho bangena khonapha endlini yami besithi badinga mina. Kodwa uhulumente uyakwala khonokho. Amanye amalunga e-MDC Otakunda, Otinashe, Kambarami, Bonke, sebeke bathunjwa bachaya kakhulu. Ukhona umfana umcheyiwa, indaba le vele iyaziwa abantu abaningi. So ayisiyo into esimangalisayo. Ngananzela indaba zabo iTides Amara. So khonokho ukuthi umuntu uyathunjwa umkhuba weZanu PF sikubonile thina ngesikhathi seGround Fraser Gibson esibanda bethunjwa phakathi esontweni. Umuntu ehambe esontweni ukuthi ayothandaza kuNkulunkulu bebuye bona beZanu PF bemthathe bemthumbe. So ayisiyo into esimangalisayo. Khonokho vele kuhle kutshengisele mhlophe ubuntu beZanu PF. Njalo kathe si akhona amahungahunga ukuthi bafuna ukuthi befake umthetho ukuthi thina singakhulumi ukuthi iZanu PF iphathe ethumba abantu. Baka bafuna ukuthi thina sikutsho ukuthi iZanu PF iphathe elodlakela engenela abantu ezindlini belele ithumba abantu, iphathe ehlukuluza uZulu. So lokho okwenzakeleyo kulo lo bhuti lapha kobulawayo umsocha lo akusimangalisi. Kuzananzela ukuthi umuyi uJoseph Msika lo dabeni ngoba ke bakhulume emhlanweni yezani PF ePolitiki bathi abafuni udlakela kobulawayo. Kwaba lo dlakela khona apho ekobulawayo eMagnet House. Kwaba lo mpolisa osebenza nsito othwa nginocent bayo owahluluza wachaya abafana bezani PF. Yena lo bagcina bemsusa khona apho kobulawayo bemhambise eManyikaland. So vele iparty le iparty elodlakela.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso yephathisa abaswelayo ngokudla eWorld Food Program ithi yamukele imali eyisigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu i-$5.7 million eyokuqhuba lomsebenzi emaphandleni lasemadolobheni. Imali le ivele kugatsha lweMelika olweUnited States Agency for International Development i-USAID lona osoluphathise ngezigidi zamadola ezedlula amajumi amahlanu lanhlanu i-$45 million lonyaka. Isiphathamandla se-USAID eZimbabwe umnumzana Zeb Simpson utshele intatheli zindaba izolo ukuthi elemelika lizimisele ukuqhubeka lincedisa abalambayo. Isiphathamandla se-WFP unkosikazi Francesca Adelman yena uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ezokulima. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mfundisi Angliston Spanda olwela amalungelo kaZulu.
Into iphiweyo awuyisoli ngoba ngesilungu kuthiwa a beggar is not a chooser. So kuyabongeka khonokho okwenziwe United Nations labo USAID. Kodwa ke it is a drop in the ocean. Thina njengabantu abafisa abalwela amalungelo loluntu njalo sikhangele ngendaba ze development. Abanye bethu sikholelwa ukuthi inhlanganiso njengabo WFP kumele zenze okuningi more than just ukunika abantu i-aid. Minengi iminyaka kulethwa ukudla kade kwakulokhu kuholiswa abantu ukudla, kodwa indlala yabantwini kayisoze yaphela iqedwe yokuholisa abantu ukudla. Indlala izaphela kumbe izaphunguleka nxa abantu bezafundiswa ukuthi basebenzele balime. Ngizwe kuthiwa bathe izaba-ke ukuthi abantu bazilimele, kuyinto enhle kakhulu leyo yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo. Futhi esingakuthandiyo kakhulu yikuthi abantu bagcine besenziwe amavila, lokho sikuthi i-donor dependency, ukuthi abantu sebehlala bengasasebenzi lanxa izulunile njengalo nyaka njengoba kuthiwa bezomkhathi besitiliza kuna. Abantu bahlale belindele ukuthi bazaholiswa i-WFP, bazaholiswa zinhlanganiso zizimele zodwa. Khona lokho yikho kwenza i-Afrika ingaqhubekeli phambili. Kodwa-ke nxa uncedo lolu lungabuya lube bengolugqugquzela abantu ukuthi basebenze balime ukuze babe nokudla i-sustainability, kungayenza ukuthi kusiya phambili ukuthi udubo lokudla e-Afrika lube ngcono.
Kambe ukudla lokhu kuyafika yini ebantwini abakudingayo, kumbe lakho kungaphelela emoyeni nje?
Khonapho kusuka kube lohlupho lokuthi ama-structures akhona yini on the ground. Asifuni futhi yikho kugcina kusiba lokudla okugcina sokuphiwa abazama abebandlela ithize abanye bencitshwa, kumbe ukudla kwakukhona kugcine sokusetshenziswa ngabanye abezepolitiki ukukhankasa njengoba u-2023 esiza sokuza kuba lokhetho. So siloko sabela ke khonokho ukuthi lokho kudla kumele kube lama-structures aclear akulaba aziwayo futhi ukuthi ukudla abantu bakhona abazakuthola lokhu kudla ngobani njalo ngasizathu bani, yindaba esigabeni esinje kuhola ubani kungaholi ubani. Kumele kube izinto ziba khona zibe clear kodwa nxa kungela ma structures anjalo lama systems anjalo azayenza kube le transparency le accountability siyesabela ukuthi ukudla lokungacina sokusetshenziswa ngendlela ezingayisizo kumbe kugcine kungashikanga kulabo akumele bakuthole.
Umnumzana Anglestone Spanda ulwela amalungelo kaZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu kulandela ukubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority, umnumzana Douglas Munasi. Umunasi uthe wafela endlini yakhe eHarare izolo. Amapolisa athi asadingisisa imbangela yalomlilo. Umnangagwa uchaze umnathi njengomuntu obebukhali emqondweni, engusomabhizimusi olohlonsi, njalo uthe ube ngumlimi wezinga laphezulu. Uthi umnathi ubesebenza nzima emizameni yokuhuga abatshali bezimali ukuthi baze eZimbabwe. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isivule uphenyo phezu kokuthengiswa kwempahla kamuyi umnumzana Perence Shiri ngaphandle komthetho. I-Chronicle ithi ukubhalwa kwemihloliso yabo Grade 7 kuqale kuhle izolo kungelangxaki. IZimlife ibika ukuba imuli kamnumzana Douglas Munatsi yena otshele endlini izolo ithi umnatsi ubeke wamukela imbiko yokumethusela phezu kogwalo lwabantu abalamapulazi amanengi aluthumele umongameli Emmerson Mnangagwa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Owawucala mina nguTimothy Mhlanga oweHarrisupi esigabeni seSinokani. Ngibulisa bonke abasakazi beStudio 7, ngizobulisa bonke labalalela iStudio 7 kulizwe lonke jikelele. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyakhuthaza kakhulu ibanda leZaphu ngendlela elikhuthaza ngayo, elihamba lifundisa ngayo abantu ukuthi lona lizazimisela njani ekukhetheni olulu landelayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuhamba behighlight abantu ngoba bahamba kusigaba zonke lezi eziphande ebengacabangela ukuthi bangafika kizo. So ngicela futhi nama youth kakhulu ba register ngoba khangane esabelweni sakithi ngapha abantwana abaningi bathi kona ku register lokuthi na asingeke sikwanise, kodwa sibakhuthaza ukuthi ba register ukwenzela ukuthi bavote kusasa babone ilungelo labo lakusasa. Siyabonga.
Njani basakazi beStudio 7 kanye labalali bonke, sakazi igama uGodfrey wakhumala umzila eJojo Elubane. Sakazi udaba engile ludaba lweZANU-PF. iZANU-PF ayikho eZimbabwe ngokuzophatha ilizwe, ilapho ngokuzokuhlukumezela amalungelo abantu nani nani nokuchathela amacala ebhekene nawo. Bengicela ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni kungene enye ibandla elizophatha kahle amalungelo oluntu. Singakhethi ukuthi liphi, but sicela abantu besindebeleni bephathe ngendlela, abesikhalangeni bephathe ngendlela, abesitonkeni, abesivendeni bephathe ngendlela efanele iZimbabwe ibe yamalungelo nomunye nomuntu esebenze lapho ophuma khona, lapho ozalwa khona. Uma eza kwelinye eza kwenye indawo eze enamaphepha amvumela ukuthi ebe lapho, kube kahle kube njalo, sisebenzisane kahle le-ID nomuntu i-ID yakhe isebenze lapho ozalwa khona. Sisebenze kanjalo emathebeleni, ungasebenza emathebeleni yonke leZimbabwe zingasebenza kuphi nakuphi, but singabi yi-majority kube abantu beshone abasebenza ema-ofisini, police station, isibhedlela, kungabi i-majority eshone lapho beHarare awuya kuphi namasiko nakuphi kuphi, kube ababili abathathu nothi bedlule abantu abazala kule ndawo. Leyo yinto esingayivumeliwe, silibandla le-MRP, silibandla labantu beseZimbabwe. Sicela sihlonitshwe singabantu besindebeleni, sihlonitshwe singabantu besikhalangeni, sihlonitshwe singabantu besifendeni, besitonkeni, lisihloniphe. Ngiyabonga msakazi wami, ngikhuluma ngenhliziyo yobuhlungu. iZANU-PF isiphethe ngesenzo sokungcele, bulazi South Africa lasikhona, siphethe ngesenzo sokungcele. Asisazi ukuthi thina sesibhilwa kuphi ezweni labukhobethu, ezweni esizalwa khona.
Yebo sanibona nibasakaza bathandekayo. Baya bethi ngesiqhoza simthanda nyani. Simthanda kakhulu ngokusakazela indaba ezithinta thina. Eziningi zithinta thina impela ekhaya. Yasithinta kakhulu. Mbuye futhi mina ngiyangithi mina ngiphambili nge-MRP ngomthwakazi. Ngokumthwakazi ufuna yini. Wena ma usasa ungumthwakazi uphuma komthwakazi angithi kuphuma emaNdebeleni. Useseneliyayo kukholelwa ukuthi amashona azathanda wena. Ngeke akuvotele manje. Ungavotela maybe 1, 2, 3. Maybe labe lelobu-relative nyana. But nje, angeke. Labana abantu bakuvotele labana. I know those guys. Ngeke bakuvotele. So laphana bese ngibuya kuzaphu lesikhona le. Mina bengayigcini idliwe izano. Izano siyabuya yayiphalaza futhi asikwazi. Maybe banye banolwazi ngakho. Ukuthi iyaphalazwa kumbe iyakuhamba njani asikwazi. Kumbe ithunywe yizano ukuthi izobhayizisa, kumbe ithunywe izano ukuthi izothola amavoti ngapha emaNdebeleni asikwazi. Bese nibuya futhi ngithi mina kathi yilifa yini lelo ukuthi akona kuze kuthiwe kona izaphu sithathwa uyo uSibangilizwe lale yilifa yini. Ma ngelifa abasebenzi ngokulifa phe, bengasebenzi ngobuphathi, bengadli ngegama lephathi. Nandiviva ngomthokazi.
Ngibingelele kustudio 7 nabalaleli bonke. Okhulumayo nguChristopher Nyati eMangwe Plumtree phansi la okuhlangana khona uChurch noSimukwe kwaNtali ngaphansi kwesikabhango induna isigaba. Hayi, ngiyabulisa kakhulu abakonyati bonke abakithi. Ngizalwa khona ngibuye ngijampele phesheya komfula kotabone matobo ngibulise bonke abakomoyo isithi philani bantu bakithi. Ngigqugquzela njalo abantu bakithi ukuthi hhayi izaphu seyikhona, izaphu seyifikile. Asambeni ngobuningi mhla ka-18 siye kwenyongola siyobonisa umhlaba ukuthi babe sithi bayibulele. Kodwa-ke ngoba inkomo washo ukuthi izaphu ifana le-poison oyiginyileyo, uginye i-slow poison, naye isivukile. Bayakhala ngapha left right, kukhala omakhelwane, kukhala bonke. Yonke imihlobo iyakhala, ikhaliswa izaphu ngoba iyi-poison phela. Okudinga ukuthi bazame ukugijima besebenzisise ukuthi umbe leyo poison izaphuma. Kodwa-ke hhayi, iphoyizeni eyizaphu kayiphumi. Iyakudla kancane kancane. Asingeneni-ke bantu bakithi, sicela usapoti kini ngoba thina sithi amandla kawehle ayezabelweni kubobani ebantwini nini khathesi. Engichaza ukuthi sicela amandla mpela abantu bakithi kuwonke i-MagSouth yonke. Siyacela isapoti bantu bakithi. Ngokwami ukufisa bemfuna sibe lama-MPs namakhansela nama-senators ezigabeni zakithi. Siyekele okamakhelwane ngelilanga ethi iBhayibheli ungamkhonzi uNkulunkulu ongamaziyo. Manje namhla sithola abantu bakithi bekhonza uNkulunkulu bakwezinye izizwe. God bless you, love you all.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkantolo yaphezulu kweleBotswana yale ukwamukela isicelo sikahulumende esokuthi yesule isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphansi ngo-2019 esathi ukubandlululwa kwesitabane kungaphandle komthetho. Umsakazo munye uthi uZulu wakwelebhekina faso utshengisele esitaladeni izolo efuna umongameli Roch Kapore achiye umsebenzi ngoba esehluleka ukuqeda ukuhlaselwa kwabantu ngabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden usekhuthaze abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlatshwe ukuze bazivikele kulandela ukuqhamuka komkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron. UBiden uthe lanxa kulungile ukuthi abantu baphatheke kabi ngalomkhakha akumelanga bethuke. Ukhuthaze asebehlatshwe amajekiseni womabili abaleminyaka isukela kwelithumi lasishiyangalombili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu i-booster shot ukuze baqinise amasotsha omzimba enelise ukumelana legciwane leli elitsha. Wengeze wathi lanxa umkhakha we-Omicron ungaze uhlasele ngamandla, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale esikhathini esedluleyo. Uthe ukuze kwehliswe umthelela walomkhuhlane, abantu kumele baqine ngokuhlatshwa. IMelika isivimbe izethekeli esivela emazweni afana leZimbabwe, iBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, Malawi, Lesotho leSwatini kulandela ukutholakala komkhakha lo omutsha kwele South Africa. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ye, hayi sesibona umkhakha lo we-Omicron ngawuthiwa abakakwazi ukuthi vele uza affecta abantu njani, kumbe ukuthi abantu mabele Omicron bagula kanjani ngoba usasemutsha. Sibona ama countries awenge Southern Africa sebebafake ku-ban, travel ban ezokungena in the UK, le EU, le America. Mina ngithi uyabona into eqhakathekileyo izukuthi umuntu lo muntu kuyahlupa ukuthi ube kwazi ukuthi abantu babe befunani o babelieve ngani. Into ekade sibona in the first vaccination call kababa uBiden last year, sabona ukuthi abanye ama religious leaders, lamanye ama political activists, labantu abaningi nje bebe faka umkhakha lowo legciwane le-COVID as a sign ukuthi abantu abayesikristu bebelieve ukuthi hhayi abantu sebezahlatshwa ijekiseni ezakufaka u-666. But sibona ukuthi hhayi kwakungamanga lokho. Kuqakathekile ukuthi abantu bavaccinethwe ngoba umkhakha lowo asikwazi ukuthi uzahamba kanjani and ume kanjani okwakathesi ngoba amanamba zakhona asesemancenci.
Umongameli Biden uthi ilanxa ungaze uhlasele umkhakha omutsha lo, ilizwe kalisoze livalwe, akusoze kube lama-lockdown esiwabone esikhathini esedluleyo. Ubona kusiba njalo yini? Lanxa mpela ungaze usabalale lumkhakha kufane lanyakenye.
It depends ngoba iAmerica i-first shot yomuntu wonke i-population is at 74.1% vaccinated with the first shot. The second shot abantu ababethathe i-Pfizer le Moderna ngoba ayengama two shots ikho ngathiwa kwakulama numbers amancinci. But hayi ngiyabona abantu kathesi, siyabona kathesi ngoba i-season yangkhona nge-flu shots, sizabona ukuthi abantu abaningi kumbeni bazavaccinate kumbeni bazavuma ukuhlatshwa wona lawa amajekiseni ukuthi avimbezele i-Omicron lay le general COVID esasilayo last year. So angibona kwakathesi kusiba lama lockdown ngoba i-NIH, i-National Health of Institute, hanjiswa ngobaba uFauci, ngathiwa they have the models okuvaccinate abantu to avoid mass lockdown.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. eziphethe ngebe zihamba phambili. Inani lababanje umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu isolo laya ku-235. Kulo isilisa otshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi isolo koBulawayo bamkhumula amazinyo. I-World Food Program ithi yamukele imali engange $5.7 million yokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamili nkomo.